Sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba lecikwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi. Ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo.
Kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba?
Iyo ke inkinga esihlangana layo. Sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya labamabhizinisi abathi abala mali yokuthenga ama-kits. Asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike ethi kuhulumende mina ngisuthisekanga, sesizabona ke ikhabhinethi isitshintsha imithetho yankhona sizatshintsha ke suku zonke. Yinkinga esilayo phakathi kwelizwe aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forum engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuthuseka abantu bonke. Ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abala mali yama-mask. Ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi? Nxa ama-business azadabala sesizabona futhi enye i-statutory instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hayi izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane. Ikho okungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.